ngananzelela sesikhuluma ngabantu lababazi abathengisayo namavendors lo mgqondo ukumoba sekuzweni ukuthi lesi bonkulo ubona abantu abavendors bazibangena esitaradeni asithi bathi kungenxa yokuthi umnotho iyamakhambana avaliwe kodwa labona abavenda khona abalandawo zakhona zokusebenzisa bathi bayabebotshwa abantu bathi ukuthi hayi sibili nzima kodwa-ke upresident laye ukhulumile senisa kuthembisayo Okay, you didn't suppose okay, so let's get around to my task with in the valley don't not yet to buy. RSGS is also so good, RSGS whatever. About what you know in the valley, the issue could of condition make a name. Seven, 7 years, go on the air and good things with economy. About what you say, about a place.
Ngokukhuluma lo mongameli Mnanga Gwalibo ningani kuzaba lo mahluko
umbango ebakuyenziwe ngabomi ukuthi thina njengabantu bangapha kumhlubulo emandebeleni lezinto zethu ezihlala sizikhuluma ebesuke ngathi azifike kuye upresident khathesi besikhuluma laye ngabo simbizeni samtoli abuye azozuzwela ukuthi abantu bathezeni bafike kuzwa kuyini sesifika bakhe sesikhale ukuthi uzenzani ngokwephendula ethengisayo okungamnandelela sazama ukuthi kulunge so sokulula ukuthi nakungalungisanga sesimbiza umuntu wesibili sesimbuza hathi bo akalo mthano othile wasithembisa kodwa kuyenzilula sibona ngakwenza njalo kulilungele ukuthi uhulumende sinikele ukuthi ayipreshe ukuthi ngalungisa into zethu iyakhulu ngaphula umphondo emandebeleni yabonto esihlupha khona
kodwa khona ungathi kuhlupha izakhamizi kathesi kuyini
ihlupha esilalo kathesi lapha kobulawayo akukathinti lutho loko silohlupho lwemali loko silohlupho olwemisebenzi ukuthi i-economy iwile loko silohlupho olutshengisa ukuthi even le mtengo yesitshovo egalithova asiyaqanda yaphezulu so iy'hlupho zonke lezo esihloko esilazo kodwa esingabuthi esibule kumqoka ukuthi xa seqinisweni abantu ubuya ngabuya phambili ngoba ungangena ezitoro kuleyo ku-announce i-monetary policy leyi entsha le esithe yona i-US dollar lebhonda kulingane ende kuyiqiniso lokho ungananzela intengo ezitolo bonke ziyakhwela iviki neziki ungakhala kathi esinkubi i-10 kgibo siyithenga nge-$10 kukanti kucala kuma-4-5 ungakhangela usimba bakhwele sengama-$2 ungakhangela i-cooking oil yama-2 kg so ishobe yi-almost $9 so-ke umumo unzima lapha ezimbabwe kathesi abantu kunzima ukuthi babambe ngabayekele labantu abantu abalala bengadlayo ngenxa yohlupho olokuthi abakwazi babambe ngale msebenzi ayikho labona abo abantu abasebenza ungananzelela khathesi bakhwezile intengo ziyakhwela nsuku zonke but iholo labantu alikhweli so zinhlupho abantu abahlala zezimbabwe kathesi and uhulumende katshengisa ukuthi into lezo okwenza nokuzadresa
siyabona ukuthi iningi kathesi selibheke lapho ku-cyclone Idai labantu abahluphekileyo njalo bakhona abanye abaphayo abadonethayo
abantu iqiniso sibili siyananzela abantu bayakhupha iy'mpahla zabo bayadonetha kulaba abalahlekelwa imizi yabo abantu abalahlekelwa zimpahla zabo kodwa okuyiqiniso yokuthi inhlupho zabantu abantu bezibabwe ngabantu abalozwelo lanxa abantu bedubeka abakobulawayo kodwa bakubona emfanele ukuthi khaye ngathi uhlupho lana lwehlela abantu abangale lukhulu kakhulu futhi abantu bananzela ukuthi bangazoyela ukubanceda ngokuncanabala uhulumende ngayekhuluma ngomlomo wasezenelisa phela kungakhohlwa uhulumende wayekhulume ngayisayikuyona leyo kuthi izaba khona kodwa sesiseqinisweni akulani ngobanda umuntu akhuluma akulani ayayenzile ukuthi abantu laba kungohulumende olozwele onanzelelayo besikhale ukuthi ngawahle wadinga indlela ukuthi abantu bonke la abahlezi ngale abaimpilo yabo esengozini ngawakahle wawafakwe indawo kodwa abantu wazithulela waze kwabuya amanzi wabuya umoya abantu abantu balahlelwa zimpahla zabo so-ke abantu asukuthi ngokunceda bahlezi ukuthi hhayi kodwa abantu bezimbabwe yokuzwelana nje ukuthi labantu ngathi belohlupho lwedlulelwane mane asincede khona phana
kulamanye amakampani alokhu evalwa ama-textiles la amanye kobulawayo amanye vele avalwa kudala kwenzakalani lapho izisebenzi ziyangaphi
amakampani avalwa zonke insuku amanye angavaliyo afeyila dawn endlela ayarefrenta abantu afayela abantu abalithwana and uhulumende sesikhulume kaningi ukuthi hhayi kazama uvuthe inkundane yokukhulumisana leyona okuthiwa yi-super negotiating forum ukuthi kube khona ayisebenzi esiyilethwa kube khona i-mgozi kube khona nohulumende ukukhulumisa kuyani iplatform kubona alungenziwana kodwa ungazukhaya lapho nawe akulanto eyenzakalayo uhulumende uzivulele kumele kube labo president kwegaza besiyale mali besisemsithi hhayi ndole imali eningi khonale ngomlomo kodwa ugrawundi akusayibona. So-ke luhlupho esilayo lokuthi kile kobulawa hhayi izinto azinhlanga umuma sibili movie abantu bazama ukuzinceda labona abazenda bathatha lapha nalapha baqhubeka bebotha bethathela impahla zabo. So abantu bezimbabwe yethu sibaqhathezekile ukuthi abasela baba abasela mama kuyakhanya ukuthi sokuyingusongumusa nje kamlimi ukuthi abantu abaqhubeke bephila.